Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, iWorld Health Organization, isanda kunika eleZimbabwe imithi lokunye okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo osugulise abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amabili lengxenye 19,649 selokhu waqhamuka nyakenye ngoNhlolanja. Ekuzameni ukwenqabela umkhuhlane wohudo elizweni, i-WHO ithi ibambisane lenhlanganiso ezigoqela i-Health Resilience Fund, the Vaccine Alliance, kanye le-European Union, Embassy of Ireland, le-United Kingdom Aid, lezinye. Ithi uncedo lolu luzakwenza eleZimbabwe lizame ukuncenga amanzi ahloliweyo ukulolonga abongi abazakuba lolwazi olujulileyo ngomkhuhlane wohudo lokunye okufunakalayo. Embikweni abasanda kuwethula, inhlanganiso le iphinde yathi eleZimbabwe lizanceda ukwenza imikhankaso yokukhulumisana lozulu ngomkhuhlane wohudo. Ingcwethi kwezempilakahle zincoma okwenziwe inhlanganiso lezi sithi kumele uzulu lohulumende benze okuningi ukuze ungamemetheki ngamandla umkhuhlane wohudo. Usikhuthamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital okhulume okwamanje ezimele uthi kuningi okungenziwa ukuze kunqatshelwe umkhuhlane lo.
Okwamanje isihudokazi leso kuthiwa yikhorela isesikhanya simemetheka elizweni, yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi khona bananzelele ngoba lesi sihudokazi umuntu uyayenelisa ukuthi ahude kakhulu ngesikhathi esilutshwana aphelelwe yimpilo yakhe. Yikho siyaxwayisa ukuthi abantu nxa behamba bengazi bahamba bexhawulana, lokuthi behambe bethenga ukudla abakuthola emamakhethi bedle kungageziswanga njengoba amanzi lawo vele ehlupha. Lokhu kuyayenza ukuthi kuvikele ukuthi umkhuhlane wekhorela umemetheke usiya phambili. Njalo abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa behamba emfeni lapha ezimfeni bananzelele kakhulu ukudla abakudlayo nokuqawulana izandla esengukhulumile.
Usikhuthamfundo Ngwenya uthi kuqakathekile ukuyabona odokotela masinyane uma ucatshangelwa ukuthi umuntu ulesifo sohudo.
Bengazibamelela ukuthi ahude ngoba isihudo sangkhona siyamangalisa, yikho kuthiwa isihudokazi. Bazabona umuntu ekhipha isihudo esingamanzi esingani yirayisi, kuthiwa yirayisi water stool. Yikho ke lokho akumelanga bacabange ukuthi umuntu uzasila engazange wayelatshwa. Nxa umuntu ethe watshona ezindaweni ezisemaphandleni ebulawa isihudokazi leso esinje, bengaze bambeka bengazange batshela abantu bempilakahle esigabeni sabo.
Umemetheka ngamandla umkhuhlane lo eHarare, eManicaland, Matabeleland North, Maswingo, Mashonaland Central lezinye indawo. Kulabantu bafika amajumi amane 41 abasanda kubanjwa ngumkhuhlane lo eMashonaland Central, okuyisabelo esikhokhela ngenani labathaphe umkhuhlane lo kusiyafika izolo. UMnumzana Mavela Sikhumalo okunhlanganiso yeCombined Harare Residence Trust uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo, uthi bathola ulwazi kwezabempilakahle mayelana lomkhuhlane wohudo.
Ubonakala angathi amafigazi lokhu ekhwela, asikwazi ukuthi ngamanzi yini kumbe lizulu leli elalisima insuku ezidlulileyo lezi. Sesibona ngazathi amafigazi emkhuhlane lo ehudo sekhwela futhi phezulu kathesi.
Ngobulawayo kukhanya ngani balwisana kahle lo mkhuhlane lo, okulomuntu oyedwa kuphela osanda ukuhlolwa otholakala elegciwane lohudo. UMnumzana Thembelani Dube, umabhalane obona ngokudlelana lezakhamizi kunhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, kuncoma okwenziwa yikansili.
Okwakhathi esiphansi sikuyawunandela umkhuhlane loba ubamemetheki kakhulu, mhlawumbe kuthi abantu bakobulawayo sebele bawugula xa kusenziwa izimemezelo bayazithatha ngazo zonke izandla zombili. Ngakho-ke umkhuhlane lo abantu bawuthathe ngeso lokholo ukuthi nxa ungaba khona themba abaningi bayakwazi ukuthi benzeni. Kodwa-ke esikunandela kakhulu ukuthi izeluleko ezibuya zebulawayo zenza ukuthi abantu bahlale beqaphile. Kodwa-ke siyakhuthaza abantu njalo ukuthi nxa besezihleni lapha bananzelele bengakaze badle ukudla, bahlale bageze izandla, bakhawulane kodwa babeqale belege emizandlayo kaso kuthe waphunywa lasezihleni ngoba siyakwazi ukuthi ngapha-ke sikuvale 100% ukuqhawulana kwamanye. Kodwa sikukhuthazayo ukuthi bangaqhawulani abanani babambe ukudla bangakaze bageze izandla. Bekudleli lapha besishesho ngayo uyavuma abantu bangahlali sondele kakhulu ekudleni okudliwa ngabantu abaningi ngoba kwazi ukuthi kube yinto okumemethekisa umkhuhlane wesihudo in this case ikholera.
Uhulumende uthi ulwisana ngamandla lo mkhuhlane lo njalo ukhuthaza abantu ukuba balandele abakutshelwa ngabezempilakahle. Ngimele iStudio 7 kuseWashington, ngingu Gibbs Dube.